Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 27 kuMbimbitho 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukuxokozela kuyaphambili ebandleni lezano PF endaweni esijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla olama primaries olwenziwe ngempela nsonto.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayibhalisa emahofisini ayo asezigabeni ezehlukeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukuxokozela kuyaphambili kubandla lezano PF endaweni ezijeneyo zelizwe kulandela ukhetho lwaleli bandla olama primaries oluqhutshwe ngempela sonto olokudinga abazalimela kukhetho olukhulu lwelizwe. Intatheli zindaba Studio 7 Ezra Chisa Spandau sethulela loludaba ngokuceleyo.
Inkokheli yezano PF obulawa iphathekile emhlanganweni phose ilanga lonke kuchukana ngezikhalazo zalabo abathi baqiliwe balili ukuthi banqumele kulomhlangano. Mnumzana Nicholas Masuku ngomunye okhala ngokuqilwa kukhetho lokudinga ozamelele libandla kuSenate.
Ibizo lami kanye lakhitshwa alikho. Ngibatshelile laba abalampendulo ngoba khanye ukuthi mbhale izincwadi kuma-relevant offices, ngifake incwadi ku-chairman we-province, ngifake incwadi ku-chairman wama-veterans. Ngikhambisa incwadi eHarare elokhuzeni HQ. Ngikhambisa incwadi kwamanye eHarare khona ngalaukuthi bonke babone ukuthi izinto zami zimi njani on the ground. Angatholi ijoy up to now.
Osakhulayo uDumezeni Ngwenya uthi ubuqile kwenziwe izinkokheli zebandla lakhe kuyayangisa.
We do not nxa usuku-central committee usuphakathi awusafuni ukuthi abanye bangene babuye ku-central committee ngoba wena uphakathi. Awusafuni abanye abantu babuye ku-leadership. But as thina nxa sikhangele we always hear uPresident Emmerson Mnangagwa sithi yena iZANU-PF is for the people. Wonke umuntu uyavunyelwa ukuya kuZANU-PF. Now okobulawa iZANU-PF is for Mashaba and the Mlungisi. So I don't know ukuthi thina basifundisani kusasa uMlungisi loMashaba ukuthi sibe nokutsotsi, sibe izigebengu, sifundele ukuthi sibulale i-development.
Bakhona abajabuleyo ngokunqoba kwabo kukhetho lolu. Unkosazana Tholakele Ndlovu ngumculi wengoma zokholo unqobile ukumela abesifazana kudalela ePhalamende ngaphansi kwe-Women's Quota.
Njengoba nenze-Country Park so ngizizwe njabulile kakhulu ngabona kufanele ukuthi ngibamele phela omama be-Country Park. So ngiku-Women's Quota, Member of Parliament Women's Quota. Kila I'm very excited ngifuna ukusebenza nzima ngoba ngikhangelela ukuthi mase ngithole uminister umthuli. Ngibona ngani iCard Park izabe idolobho elidlula wonke amadolobho la, the big city.
Umunye onqobileyo kukhetho lokudinga ozamela ibandla lezanu PF kukhetho lwe-council emele iPhumla South ngunkosi Nathi Ndlovu.
Kuma-primary elections ethu bekungela bunzima obungaka. Ubunzima esihlangane lalo ludubo lokuswelakala kwamabizo abantu kumaseli lani lani into ezifana lazenezo ukuthi befake abantu ababafunayo abantwana abangakwanisa ukuthi bebathume kumbe umuntu abangakwanisa ukuthi bemthume yinto ebeluhlupho nje kibo. Kodwa ngokuthanda kwaNkulunkulu saya saphumelela sangena entweni.
Isikhulumi sebandla leZANU-PF obulawayo uMnumzana Archibald Chiponda uthi udaba lwabakhala ngokuqilwa luzahlolisiswa lidala eliphezulu lePolitbureau.
Bona sizahlolisa sibona lomthetho uhambe njani. Isisekelo sethu sebandla silengata zethu akunamphumela engenzakala singakuzenaka njengenhlangano. Kodwa sisemasinya sisahlolisisa ukuthi sazi ukuthi umthetho uyabizwa.
Abanye abazamelaleli bandla ukukhetho oluzayo kobulawayo lwedalela eParliamente kuhlanganisela umphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube lomsekeli kamphathi ntambo obona ngezokuthengiselana uRaj Modi abangene bengaphiliswanga kokanti umculi olodumo uSandra Ndebele uzancintisa kukhetho lecouncil emele ilokishi lephelandaba kobulawayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze ukubotshwa kwabo bonke abaphatheka kumkhuba wenkohlakalo njalo labathengisa izidakamizwa. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wenzela inkuthazo embuthanweni wokuvulwa komthethwandaba kamantshi emzini owe-Epworth eHarare esithi okwenza ukuba izigilamkhuba ziqhubeke zisanda yikuba kwesinye isikhathi kaziphiwa izigwebu ezilingana lamacala azo.
Akasiqhubekeni silamadale ethu alwisana lenkohlakalo. Ngithabile ngisizwa uMahluli ekhuluma ngenkohlakalo lalabo abathatha izidakamizwa.
Inkuthazo kaMnangagwa iza ngesikhathi kuphume uhlelo lwemifanekiso yefilimu eyedokumentari elezigaba ezine emsakazweni kababonakude we-Al Jazeera eveza ukuhuquluzwa komnotho weZimbabwe ikakhulu amatshe aligugu ayigolide athengiswa ngemali eningi kwamanye amazwe kodwa inzuzo yalomsebenzi ingabuyeli esikhwameni sikahulumende kodwa inothisa abantu abalutshwana abasezikhundleni zobukhokheli kodwa incitshi kwezombusazo zithi kuningi angakwenza uMnangagwa ukuze atshengise ukuba ngempela uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Omunye walezi ngcitshi ngumnumzana Libert Dube.
Kumele uhulumende abone ukuthi kuba lemithetho eqinileyo kulabo abatshontshayo kulokuba belokhu bebotshwa bebuyela ezindlini. Yikho kugcina kudala ukuthi ukutshontsha kusuke kube kulokhu kusanda kusiya phambili.
Esinye isakamuzi se-Epworth umnumzana Francis Masetsa ngomunye owamukele ngenjabulo ukuvulwa komthethwandaba wase-Epworth namhlanje.
Court namhla ivuliwe i-judicial court ibile sikhathi nje isakhiwa kodwa ke umongameli welizwe ubuyile wazovula okusemthethweni. Hayi, ngithemba ukuthi kuza sinceda sibili lapha e-Epworth ngoba indaba eziningi bezisiya e-Rotten Row kumbe e-town.
Umongameli uthi njalo ukuvulwa komthethwandaba o-Epworth kudalwe ukuba sebenanzelele ukuthi zilutshwane indawo ezitholiswa amacala eZimbabwe. Ngakho-ke uhulumende wakhe uza kusa imthethwandaba le ebantwini ngokuvula eminingi elizweni lonke.
Similar courts in Kodri Park and Emnganini in Bulawayo, Mukoba in Gweru, Mucheke in Masingo, Sakumba.
Idale elifananayo lizafakwa eCoventry Park kobulawayo lasemkoba eGweru, eMtheke eMashingo, eSakhuva nenangamvura laseGlenola leBudiriro eHarare.
Abohlangothi olweJudicial Services Commission bathi baqoqa ukwakha eminye imithethwandaba endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezifana lasemizini egoqela eCoventry Park kobulawayo, imkhoba eseGweru, eSakhuva lasedangamvura, eMtare, eMavuko, eGlenora, eHarare njengendlela yokuthi imithethwandaba ifinyelelwe ngabaningi ukuba bengabhekani lendleko ezinkulu zokuhambisa besiya imithethwandaba. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission namhla ikhuthaze abantu abalokhe bengakabhaliseli ukuvota ukuthi bayebhalisa emahofisini ayo esezigabeni ezishiyeneyo kulandela ukugqitshwa kohlelo lwe-mobile voter registration izolo. Phansi kwalolu hlelo izekhi ibiphume ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Ukubhalisela ukuvota okuhlezi kusenziwa sikhathi sonke kuzaqhitshwa sokwedlule insuku ezimbili ngemva kokuba ilanga lokhetho selimenyezelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ezimeleyo ekhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobuningi eZimbabwe Christian Alliance, umnumzana Nqobizi Thatonga.
Kubona ngathi uhlelo lokusingezelela ukurejista abantu ukuthi bekwanise ukuvota luhlelo olwenze kahle, kungathi kulo mnyaka kuyathembisa ukuthi abantu baluthakazelele lolu hlelo njalo futhi bakhona abatsha ababhalisileyo. Njalo futhi sithanda ukubonga inhlanganiso ebezizimele zodwa njengenhlanganiso yezimabuhlanganayo ibikhuthaza abantu benkolo kumbe abamabandla atshiyeniyo ukuthi behambe yekuba yingxenye yokubhalisa lolu hlelo. Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wezekhi ube lula kakhulu.
Isibona yona izeki ikhuthaza labo abalokhu bengakabhalisa ukuthi baye emahofisini ayo bayebhalisa ngoba kalukaphela uhlelo lokubhalisa. Ubona bekhona yini abasukayo mpela besiya emahofisini ezeki kumbe abantu bafuna i-mobile voter registration lapho abalandwa khona bona izeki?
Akufuna engathi uhlelo le-mobile voter registration lukhuthaza abantu kakhulu ukuthi bebekwazi okwenzakalayo esigabeni. So sibona ngathi abantu bazahamba ngobuningi babo beyirejista ukuvota. Kodwa siyananzelela ukuthi ivini befuna ukuyarejista ukuvota akuba lezenqabelo ezifana nokuthi kule mali okumele bezibhadale. Nxa ufaka umzekeliso wakoBulawayo, umuntu nxa evela endaweni enjengase-Country Park efuna ukuyarejista ukuvota efamona kumele egade kabili. Lokho kwesinye isikhathi kwenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuqakatheka kokuyarejista ukuvota. Kodwa sinanzelela ngalesi sikhathi ukuthi i-blit lane kumbe i-mobile registration yadizenzakala ibisezindaweni lapho ade kubonakala khona zekhathi zizikhona. Ezindaweni ezinjengabo-TM Hyper lapho ogadela khona abantu okuthenga khona abantu, sibona engathi lolu hlelo lwenza abantu bekwanise ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote kulolu khetho, kuyini ongakutsho kubo?
Kulabo abafisa ukubhalisa ukuvota, ilungelo labo ukuthi bebe yingxenye yokubhalisa ukuvota. Ukuthi bavotela ubani, hayi lokho kungokwabo. Kodwa siyananzelela ukuthi from 2013 kuzokwela kathesi abantu abaningi ezimbabwe sebekuthakazela lolu hlelo lokuyavota. Njalo futhi siyananzelela ukuthi emakhaya abantu bebengavoti ngendlela okwenzakala khona ngayo, kodwa ngalezi nsuku sebeluthakazelela lolu hlelo lokuvota. Ngakho-ke ngiyakuthaza ukuthi labo abadondayo ukuvota ukuthi bebekwazi ukuthi ilungelo labo lokuthi behambe beyibhalise ukuvota njalo bevotele umuntu abafisa kumbe ababone ngani uzathuthukisa izigaba zabo.
Lo umnumzana Nqobizi Thatonga ongowenhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Umsekeli kamongameli wakwele Melika unkosikazi Kamala Harris ukwele Ghana namhla lapho ancome khona umbuso kamongameli Nana Akufo-Addo walelo lizwe lokuthuthuka kwamabhizinisi abesifazana labatsha. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uHarris utshele intatheli izindaba esigodlweni selizwe leli ukuba ufisa kube le ntuthuko kuzwekazi le-Afrika njalo uzulu athole ukudla ngendlela eqondileyo. Wethekelela kwele Ghana ngesikhathi lithwele nzima kwezomnotho kanye lezomvikela. Ilizwe leli lingcelelane lamanye amazwe asekelwa ngele-Russia elisebenzisa inkampani yamasotsha ye-Wagner Group elwisana lamalwe cacha. Unkosikazi Harris ukhangelelwe ukuba uzakhulumisana lo mongameli Akufo-Addo ngodaba lolu njalo langokuthengiselana impahla etshiyeneyo phakathi kwele Melika lele Ghana. Esuka kwele Ghana uzakwethekelela kwele Tanzania lakwele Zambia lapho azakhuluma lenkokheli ngobudlelwano bemelika lamazwe la. Ele China lele Russia sephose agxila impande kuzwekazi le-Afrika. Elemelika alikuthakazeleli lokho. Ukuze sihlaze udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuyinto enhle esibukayo leyo ukuthi United States eyaziwa nge-technology ngolwazi isibona kuqakathekile ukuthi layo ivuselele ubudlelwane bayo ne-Africa. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni e-Africa. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi e-Africa ngoba i-US ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezitshiyeneyo zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze ifike e-Nigeria le-South Africa. Ngoba i-Nigeria le-South Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele base-Nigeria, over 200 million people. Kuthi South Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe economy umkhonomi ome ngendlela engcono okwedlula amanye amazwe ase-Africa.
Kodwa ke siyabona ke nare ukuthi eZimbabwe ke kagxobi khona ngale lo nkosikazi Jill Biden like azange ahambe vele singathi siphatha amandla zakwelwemelika zigxobi kambe ubona ngazani kuyanceda yini khonokho?
Kulusizi ukuthi isiphathamandla ze-America azifiki kwelakithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-America. Siyazi ukuthi i-America ilokhu isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweleZimbabwe, okwenza ukuthi nxa lokho kungalungiswanga kwelakithi, kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption, kungalungiswanga indawo lokhetho oluhle abantu izizukulwane zeZimbabwe zikhululeke, labo babona ngani nyeke basebenzelana lo hulumende ka Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo iMelika iyangena
ngeke lokho kusibisele muva ngoba kunje nje kulabantwana abaningi abavela eZimbabwe ababuya befunda lapha e-America. Baya befisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi ukuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali, ukuthi imali yabulokhu ijintshwa-jintshwa, lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo ele-China lele-Russia lawo ayenze okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa. Kambe singathi sokuyi-scramble for Africa part 2 na?
Ye, kukhanye i-Africa lezinto ezinhle, ama-minerals okumbiwayo, you know, o platinum, igolide, konke, lithium, so amazwe wonke akhanye gijimela e-Africa. Laba abanye bathi hayi asinandaba lokuthi abantu benu bakhangelela njani, asinandaba lokuthi lana abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho, thina sizasebenzelana nani. Kodwa amanye amazwe athi hayi kumele nxa sizasebenzelana nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu zeZimbabwe.
Umnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Boston khonapha eMelika. Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezine ezilamakhulu amathathu alitshumi i-4310 kumkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa abawusungule ngomnyaka odluleyo. Embikweni owethulwe lamhla amapholisa athi inani leli likhutshulwe yikubotshwa kwabalitshumi lambili ngokutshona kwelanga izolo. Silokhe sikudaba olufanayo, abalwela ilungelo loluntu bathi bayaqhubeka ngemkhankaso yokuzama ukwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo khona okubhahileyo elizweni. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kwingxoxo esiqhube lo Councilor Mpumelelo Moyo ka-Ward 26 emganweni wobulawayo.
udaba lezidakamizwa leli abantu abaningi baphathisile kakhulu lenhlangothi lengathi eziningi ezigoqela amabandla echurch ikakhulu ibandla le-UCCSA okwakuthiwa yilandani kudala beligijima phambili linceda ukuthi libe lenza ama-awareness ngemikhuhlane langengozi edalwa izidakamizwa lezi khathesi sokungani sokuyehlile abantu sebengani sebesaba abantu sebengani bale knowledge ngoba kwesinye isikhathi abantu singathi bebeselwa imfundiso kundaba lezi ezezidakamiswa lamapholisa asukumele phezulu sibili ake abopha labanye abazithengisayo singathi evale ama-sources of supply ngakho kulungani luyehla kakhulu siyabonga bonke abaphathekileyo kulokho inhlelo lezi eze-awareness iindaba zezidakamisa beze zibahe kakhulu khathesi lami inhlelo zami ziyalandela khathesi nge-easter ngikhangelele ukwenza futhi i-tournament yebhora yes-3 kusikela ngo-December ngenzi yokuqala ngayenze inye ngo-February khathesi ngo-April ngizayenze inye futhi yes-3 e-drug and substance awareness campaign awareness imfundiso ngiyabona ukuthi ilo ncedo ilo sizo kakhulu kubana abantu bebe le information besabe ingozi ezilethwa ngama-drugs njalo nxa senza ama-tournament siyasho ukuthi siyafisa ukubancedisa kakhulu kwezemidlalo ukuthi besuke kuma-drugs yitopiki lami engithinta kakhulu kubana abanye bami abanye abanawo bami besuke kuma-drugs beyekelane lama-drugs ngoba ayingozi kakhulu ngiyabonga
uku-tournament le oyiqoqayo ubakhetha njani abazaphatheka kuyo njalo ubona ngani ukuthi uzabangela ukuthi bechiyane lezidakamizo
ngiyabonga ku-tournament leyi ngithatha ama-youth emganwini ngiwatshelaforma ama-team ebhora lawe-netball ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukubona ukuthi lowo umntwana uyasebenzisa ama-drugs noma cha bayisebenzisa befihla kodwa nxa ubathatha wonke sithi ababuye kuma-sports yabo ukwazi ukuthi iningi labo basebenzisa ama-drugs ngoba batshona bengenzi lutho nxa betshona bengenzi lutho bagcina bekuma-drugs kodwa nxa bebuya kwezenguqu kwezemidlalo baya betshiyana lama-drugs lami kwesinye isikhathi lama-savings ami ngiyancedisa khonapha ukuthi ngithenge ukudla abantu bedle nxa bedlala ibhora ama-players i-last tournament engiyenze ngo-February bekulama-teams ayi-12 ayesoccer la-6 abe-netball so i-team esoccer atile about 15 players then singathi 15 times 12 teams then i-netball atile 6 teams singathi 6 times 10 players so bebebaningi sibili okujabulisayo ama-players kanye lama-coach abo laba-supporters i-ground adigcwele sibili okumangalisayo okujabulisayo okuthabisa lesigaba lozulu ukubana ukhansela abantwana besigabeni bephatheke kwezemidlalo kwezenguqu
lo kansela ka-Ward 26 emganwini kobulawayo umnumzana Mpumelelo Moyo okubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxela ecingweni ekhona le kobulawayo
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ngesikhathi imisebenzi yokuhlenga abawelwe ingozi yesavunguzane sama-tornadoes achaye adikiza imizi lezakhiwo ezabelweni ze-Alabama le-Mississippi khonapha eMelika iziphathamandla zalezi ndawo zezabelo lezikahulumende zithembise ukuphathisa imdeni elahlekelwe izihlobo kule ingozi echiye ibulele abantu abangamachumi amabili lasithupha i-26. Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso lokusabalaliswa kolwazi ngeminye imikhuhlane ethile abantu abaphila layo ngoba nxa lusilela kugcina kudala ukufuthelana ebantwini. Kubizwa umhlolo lobuthakathi bona bungekho. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe utsethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imikhuhlane enjenge multiple sclerosis, Parkinson's disease, dementia, izithuthwane, cerebral palsy leminye endulo yayingaziwe esikweni labensundu. Ngakho ke ulwazi ngayo lokhe liphansi elizweni. Usikhica mfundo Paradeep Mahajan oyingcwethi kule imikhuhlane uthi ukusabalaliswa kolwazi ngayo kuqakathekile kakhulu ngoba kulakho ukuthi umuntu anikwe imithi yokuphila layo engamhlukuluzi kakhulu. Ikakhulu ngabantwana loba umuntu omdala okufana lesimo esecerebral palsy njengomzekeliso.
Here we can re-establish the oxygen supply, we can restore the vascularity and improve the muscle functions back to the normal.
Ukuselela ukusebenza kwemithambo yomzimba umuntu enelise ukuhamba njalo.
Abenhlanganiso ezimela ababhekana lezimo ezinje bahlala bekhala ngodaba lokukhangelwa ngendlela engayisiyo phezu kwalabo abadibana nazo kumuli. Njalo kubangele ukukhathala kanti kuyikungazwisisi nje kuphela ngalezi zimo. Uprofessor Paradeep uthi okunye okudala inkingo kumele kunanzelelwe kuzimo ezifana nalezi ezamanyuro ikudla esikudlayo nje mihla ngemihla.
Foods which can instill the inflammation in the intestine and the body should be avoided.
Asishiyane lokudla okungabangela ukuvuvuka kwamathumbu emzimbeni lokuvuvuka kobuchopho ikakhulu lokudla okulethukela elineni.
Umkhosazana Hila Piri wenhlanganiso emela abale dementia eZimbabwe uthi ukusilela kolwazi kwenza ukukhangelwa ngelihlo elibi kuqhubeke kuludubo kuleli kuphinde kubangele ukube abanye besalele ekutholeni ke uncedo lokwelatshwa lwakulwezinsuku ngoba kulokuthandabuza ikakhulu kwabensundu kulokho abangakuzwisisiyo.
Siludubo lokuthi asiyeqeli phezulu ekuzameni into ezingasisiza. Siyabe sinokhe sidedele emuva sithi baza ngenza so ngingavuka ngifilekeke. Unfortunately yumkhuba esawufundiswayo ukuthi hhayi ungakayenzi qala umelele abanye. So ukumelela kwethu khona lokhu kusibisela futhi emuva.
Umnumzana Pride Shon yiwa umqondisi wenhlanganiso yeplatform of life skills and transformation education for light Africa uthi lokhu kuqina kubangela ukuphuza ukufinyelela indlela ezintsha ezitholakala emhlabeni jikelele ngapha kuzwekazile Afrika kusiya ngendlela esikhuliswa ngayo njengabensundu njalo lokusela nje.
Yes, they might be receptive to modern medicines but it's expensive.
Yebo abantu bangabe befisa ukwamukela indlela zakulezinsuku kodwa ziyadula.
Ngezinye izikhathi lezi izimo zicina zidala ingxabano emolini, elinye icele lisola elinye, kanti njalo kudale ukufuthelana sokubizana ubuthakathi obungekhoyo. Indlela abensundu abakhuliswa ngayo kubikwa kubonakala abanye sebekhetha ukuyabuza kubo siyazi izinyanga, amapostoli, labanye abasebenza ke besebenzisa okomoya amaprofita, abanye beqonda kubodokotela. Kanti njalo abanye bedibanisa lokhu. Ingcitshi zezempila kahle zithi imuli kazidinge ulwazi olwenelayo kuzimo ezinje ngoba ukusabalala kolwazi kungadlala indima enkulu kuphinde kwenze ube nganeno umthalo wokuphilisana labantu abalesimo sezempila kahle lesi ezimulini kuzihlobo labangani. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Namhlanje sicobungula uhlelo lomfanekiso we-documentary eveza inkohlakalo yokuthengiswa kwamatshe aligugu phandle kwelizwe ephuma emsakazweni wezindaba zikamabonakude abe-Al Jazeera. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.